Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesithathu ekuseni ziku 29 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, uthi kasoze asebenzelane nomongameli Emmerson Mnangagwa, othi welule isandla sakhe kumkhokheli ye-MDC Alliance ukuthi basebenze bonke.
Bona badinga ama-electoral reform, but vale problem yokuthi bama until the last minute to start agitating for electoral reform. Nxa lisithi ikhethu izakhipha, even for 2023. Bafanele baqalise kathesi ukuthi inokuthi hayi sifuna ama electoral reforms ABC.
Iningi lilokhu ligcizelela ukuthi kufanele umongameli Emmerson Mnangagwa akhethe abaphathintambo bengatsha zikahulumende abatsha, hatshi labo abehlulekayo phambilini.
Khangeleleyo ukuthi ekhethe ikhabhinethi eqinileyo esingakufuniyo ngamakhehla lana abochinamasa abopariwenyatwa SK Moyo. Abantu sekukudala baphelelwa ipenda labana ebabantu ababuyisela eZimbabwe emuva.
Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, uthi kasoze asebenzelane lomongameli Emmerson Mnangagwa, othi welule isandla sakhe kunkokheli ye-MDC Alliance ukuthi basebenze bonke. Umnumzana Chamisa utshele umsakazo we-SABC Izolo ukuthi kasoze asebenzele ngwenya okulibizo elaphiwa uMnangagwa. Uthi ungangena emanzini lengwenya uyagalula icine isikudla. Uphe umzekeliso kamuyi owayekhokhela ibandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Yena athi wasebenza lo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe waze wagcina emvala inkophe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Lloyd Msipha osekela ibandla leZANU PF ngalolu daba.
Mina mbona ihistory ye-opposition akula sikhathi abazimvuva ama-election and then baphuma sithi ayenze okuhle noma ungakhangele ihistory yabo Tsvangirai and so on. It's the same problem. But what I see the issue is, bona badinga ama electoral reforms, but vale problem ukuthi bama until the last minute to start agitating for electoral reforms. Nxa lisithi ikhethu izahlupha, even for 2023, bafanele baqalise kathesi ukuthi inokuthi hayi sifuna ama electoral reforms ABCD, not ukuthi kuma until 2 months before the election siqalise ukuthi sifuna ama reforms. You know, when I go to the parliament, so they need to, you know, fix this in advance. You go to the But otherwise, generally speaking, our elections, are under the imperative in the corner, which allows those who will have the monopoly, which allows the president appoint certain people. So it's the name of the producing and fair elections. Now we found out in Chinche, we found out that we had to get a test. 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 We had to get a reform. So if we want reform, they should start complaining now. But otherwise, in terms of the law, in Chinche, our elections happened exactly, you know, according to the law.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani ilizwe lizaqhubeka kanjani njengoba sasizwe amanye amazwe sithi amelele ukhetho ukuthi lungedlula aphathise iZimbabwe kusiya ngokuthi liyabe liphethwe njani. So manje kubona njani wena khona?
Amanye amazwe ale ma standards abafuna ukuthi iZimbabwe ibe iyenze ikhetho inoyawo elayo and but I think ubona kwami ama Zimbabweans yibo abadetermine ukuthi what is the way forward. For example, singakhangela i-opposition, nxa befuna ukuthi ilizwe labo liye phambili, it's important ukuthi after ukhetho soluphelile so abantu bejoyine basebenze bonke, nokuthi not ukuthi abanye baphume beseyacela ama-sanctions or ukuthi you know, this is what has happened, so Faganama sanctions. At the end of the day, it's not about the America or where Britain is Zimbabwe progress. It's ama political parties angona too, especially our main ones, those are PF level MTC. Amanya mazwe ungakhangela noMeya America ngathenso bekhangela South Africa and izura maphosa city. Trump, keep your America, I mean, I'll keep my South Africa. Amanya mazwe, they will always interfere. They will always have something to say. But the irony is that the Africans, we have nothing to say. Now, when I my elections, I mean, it's not very far. I tell you, Trump, no matter George Bush. Remember, in one federal state, vice the recount 17 times, I produced 17 different results. So, when I have a problem with my election now, I will have African leader or Puma say, hey, America, yeah, my elections, they are not up to world standards. But they are very quick to point out my African elections and say, hey, in Africa, in Zimbabwe, my elections, and smooth are so. So, it goes back to that same problem with Tina as African, Tina as MDC, Tina as ZANU-PF. Tina, if you determine what e-contestation here too, what rules do we use? And we should agree in advance, not only 2 months or 1 month before my election. Ukuthuthuka kweZimbabwe is going to depend on ukulungisa into njengo-corruption, into ukubopha bonke abantshontshayo. It will depend the type of cabinet ezafakwa ngulo owinileyo. It will also depend ukuthi uza impressa njani ama opposition guys, Ochamisa and so on. Because even after this ECM Teto constitutional judgment, we will still need a political solution, which is Swambe Sonke. And I'm sure that is what's going to happen.
Abanye bathi kukhanya kuzaba nzima eZimbabwe ngemva kokhetho ngoba nxa ukhangele katheso kwenzakalayo imali ama bond notes ivalue yakhona isiwile lokunye okunjalo. Wena ukubona njani khona?
Mina ngibona eZimbabwe kathesi izasukuma. Ukuwa kwama bond notes is because of ukulwa kwakwenzeka in the last few weeks or months between ama parties lawa amakhulu, iMDC le ZANU-PF. Khona ukuyana ukudonselana ukuthi inye party mina winile later ayawinanga. You know, ukufa kwabantu mhlaka 1 August, all that he attracted in those negatives about Zimbabwe. But ungakhangela from November last year, undoda lowe border, you know, said Zimbabwe is open for business. There were major improvements, and Zimbabwe was being looked at differently. Unfortunately, yes, ufa kwabantu laba ngo 6, yes, ukulwa kwe ZANU-PF le MDC, konke khonoko akunqeni. So that is what results in a negative sentiment. And the Ikoma bond is setting the trade at 95 to 100 the US dollar. But I think what is important is that Tina as Zimbabweans, when alaba winileyo, nalaba badliweyo, rabamba na besebenze bonke. And I think that positiveness yakwanza ukuthi uphenduka le, you know, let's catch a switcher.
Lo umnumzana Lloyd Msipha ingcwethi ecubungula izombusazwe osekela ibandla leZANU-PF ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 esebilitane. Ukusenjalo iningi lithi umnotho welizwe lokhu siba mubi ngamandla, intengo yempahla ikhwela ezitolo njalo le mali isilela. Ukuze sicubungule lolu daba siqale ngokubuza ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane ukuthi njengoba uMongameli Mnangagwa wakhuluma ngakho lolu hlupho egcotshwa ngesonto edluleyo ukuthi abe ngumongameli, kambe engalulungisa na?
Lokho okubeka ukukhulunywa ngubaba uMnangagwa siyakubona nje ukuthi into ehlala ikhona ikakhulu kubandla leZANU-PF futhi sonke isikhathi nxa kungaba lokhetho babuya nje bephethe izithembiso ezingatsho lutho. Abantu abaningi sebekwazi nje ukuthi hayi kukhuluma nje empela ngempela abalakho vele ukuthi bafuna ukusebenzela abantu bona basebenzela nje ezikhwameni zabo kuphela.
Kodwa sesikhangela laphathi uzavuselela khona umnotho welizwe, amazwe angaphetsheya alethemba yini kumumo womnotho lomomo wezombusazwe okweleZimbabwe ukuthi bengabuya yini kuzosungula amabhizinisi njengalokho okufunwa libandla lezanu PF.
Abantu abaningi bazi isikhathi laba bamazwe abanemali ukuthi bangangena bezoncedisa ukuthi beyakhele izwe leZimbabwe. Into ehlupha kakhulu eZimbabwe laphana ukuthi akusela ithemba, akusela ukuthi ukukholwa ukuthi abantu ungafaka imali yakho ikhona nje into ongayikhipha xa ukuthi ukumthetho umthetho awulandelwa. So kuzathatha isikhathi ukuthi abantu benanzelele or bevumelane lokwenzakala eZimbabwe ukuthi kuba bangafaka imali yabo. Kufanele ukuthi kona kuqale uhlonishwe amalungelo abantu, uhlonishwe njalo le mpahla zabantu. Okwamanje siyazi ukuthi ilizwe leZimbabwe abantu abakalithembi. So angiboni ukuthi kuba labantu abaningi abangabuya phezulu esimali yabo sasenza.
Kukhanya iyasilela imali yakwamanye amazwe, njalo laba abatshintsha imali ezitaladini osiphatheleni, isilinganiso sokuthenga imali yakwamanye amazwe i-US dollar sesiphezulu kakhulu. Ngambe lolu luhlupho obona luzathatha isikhathi esinganani kuyikuthi uhulumende angaqalisa ukululungisa kathesi.
Yikho lapho kulendabandaba ngoba kubonisa-ke ukuthi abantu abaningi ilizwe elithengisa lizwe lithengisele imali kubonisa ukuthi akukho nto enhle. Kuzathatha isikhathi eside kakhulu ngoba siyazi ukuthi iZimbabwe uyayilayo imali engayayo usebenza le kuthiwa ama-bond notes. So lokho-ke kuzobonisa isikhathi eside, kuzahlala isikhathi eside kunjalo iZimbabwe ingxenye ize iqalise ukuthi ithengise kwamanye amazwe isebenzise ama-minerals kumbe isebenzise i-agriculture produce yayo kwenza ukuthi ithole imali evela kwamanye amazwe.
Ye, kodwa sesiqhathanisa yena umongameli Mnangagwa lo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, ubone ngani yena basoze bemthembe yini kakhulu abanye abakwamanye amazwe ukuthi besebenzelane laye?
Esikwazi ukuthi yena uzathola uncedo ngoba sebeshilo ikakhulu abe-European Union bashilo bathi bazosebenza naye. Le Britain siyazi ukuthi ngesinye isikhathi ligqugquzela abantu ukuthi bavumelane naloku kusebenzakala laphana. So sibona sengathi yena ulethuba lokuthi angathola uncedo ngenxa yokuthi umgabe nguye abantu abaningi basebevele sibezidela ukuthi nxa umgabe engafumanga basuze bakwanise ukusebenzelana nelizwe leZimbabwe. So Mnangagwa yena ulethuba lokuthi usengazama ukuthi aqondise asuke aphume endleleni le ebihamba kakhulu umongameli umgabe aqale enye indlela. Kodwa angalandela indlela le umgabe kathi vele ehamba ngayo hhayi uncedo asoze lubone. Kodwa angaphuma endleleni athathe enye indlela futhi ehambelana lokufunaka amazwe amaningi then bazomnceda.
Inyathelo leli elithethwe ngumanyano we-MDC Alliance ukuthi uye kumanyano wamazwe e-Afrika ebona ngamalungelo oluntu ukuthi bekhonone ngempumela yokhetho, ubona ingani kuzamthinta njani lokhu umbuso kamongameli Mnangagwa?
Abantu be-MDC abahambisi ukuthi kumbeni bayacabanga ukuthi kona i-Banjul Commission ingatshintsha lokho osokuvele kusenzakele. Benzela lokho ukwenzela ukuthi khona obusayo uMnangagwa ebe nenkinga yokuthi lanxa angaze avuse nxa ukuthi kulabantu abaphikisana layo indlela angene ngayo. Singathi kuyaba the problem ukuthi illegitimacy as compared to ukuthi ekhulume ukuthi ebe legally ukuthi abe semthethweni legally uzaba ne problem illegitimacy. So bayazi abantu be-MDC ukuthi i-Banjul Commission ayilawo amandla ukuthi icule kodwa izofaka ukuthi izogqugquzela dala ukuthi kwenzela ukuthi abantu bengathembi vele umbuso kaMnangagwa ukuthi ngowabantu abaningi.
Kodwa uyabona i-Banjul leyo ivuma ubufakazi labo obungavunywanga yi-Constitutional Court ukuthi ngempela kwakulo kunye okungalunganga?
Ingabuvuma ngoba angithi layo izimele yodwa ingabuvuma ubufakazi obunjalo. Kodwa siyasho njalo ukuthi khona ingaze ibuvume akusho lutho mayelana naloku kubuswa kwelizwe laseZimbabwe ngoba ayikho nje into engathini.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxe laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Ilizwe leGermany selikhulise ubudlelwano balo leZimbabwe ngemva kokubumba ikhomishini ezakwenza ukuthi kusetshenzelwane phakathi kwamazwe omabili. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
ekhuluma emhlangano nezathathe izindaba umphathintambo wezamabhizimusi lokuthengiselana kwele Germany umnumzana Mula uthe ilizwe lakhe lesifiso sokuqinisa ubudlelwano balo neZimbabwe buqine. Umula uthe ukhetho lusanda kwedlula lufuze lutshengise ukuthi eleZimbabwe selizimisele ukusebenzana namanye amazwe omhlaba ngendlela oluphethe ngayo. Uthe wathi kumele abantu bonke elizweni basebenzele ndawonye ukugoqela amabandla ezombusazwe inhlanganiso ezizimele nabanye ukuze umnotho welizwe uthuthuke.
Zimbabwe has held elections, parliamentary elections and elections for the new president, and this has been a historic moment. We congratulate you on holding these elections and
the new Zimbabwe lonyaka libe lokhetho olungakaze lwenzakala. Sithanda ukuthi amhlophe athenke umongameli u-Emmerson Mnangagwa ngemva kokufakwa esikhundleni ngemva kokuba iDaniel Phawule ukuba nguye onqobileyo. Kuqakathekile ukuthi alungisise izinto eziningi njengokutsho kwakhe ukuthi eliZimbabwe seliqala kutsha.
Egcizelela kulokhu umula uthe amazwe anjengeZimbabwe aqakathekile ukushusekele ubudlelwano lamazwe awenzekazi e-Afrika ngoba linabasakhulayo abazimisele ukusebenzela intuthuko.
Germany and Europe have a great interest in stability and peace in this region and in this country, and that is why we are building on the implementation of the reforms that have been announced. And we will support the government of Zimbabwe, especially to implement measures that will improve the situation for people in rural areas.
In Germany, lezwekazi le-Europe liqakathekisa ukuthi kube lokuthula e-Africa. Kungakho-ke sizosekela eleZimbabwe ukwenzela ukuthi kube lokukhululeka emakhaya kwezokulima nakwezinye nje indawo.
Ekhuluma ngemva kokuhlangana lomula nekhula lakhe owemele uhulumende weZimbabwe umnumzana Patrick Namaza uthi bakubona kuqakathekile ukuthi iZimbabwe iqale ukusebenza namazwe omhlaba wonke. EleZimbabwe selineminyaka eminingi lingasebenzani lamanye amazwe entshonalanga ngemva kokuphiwa izijezo zomnotho, kodwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kwawusethembise ukulungisisa lokho. Ngimele sitho sovele kuseHarare ngiwugibson Bhebhe.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhethe abaphathintambo bengatsha zikahulumende abatsha, hathi labo abehlulekayo phambilini. Asizweni okuningi kuvela kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisasvand.
Iningi alisudiseki ngempumela yokhetho, kodwa selifisa ukuthi kusetshenzwe lohulumende omutsha. Umnumzana Leonardo Litshe ngomunye wabo.
Ama-elections asephelile manje sokuvotiwe. Safanele sibone ukuthi kwenzakalani. Sifuna ukubona ukuthi Mnangagwa kuzayenzani in the next 5 years before the next elections, because we're screaming about vote to this and that now akusasebenzi. Safanele sibone the way forward.
Bathi ekukhetheni uhulumende wakhe kumele akhangele la kuzizalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe. Umnumzana Munyamuza ulomlayezo kumongameli.
Masesenza the cabinet akakhangele abanye abantu aba outside the country, angakhangele la abantu okudala esebenza lawo. So singathola angakhangela even la abantu abaku diaspora nje, ahlanganise labantu abatsha ukuthi kukhanye ukuthi kuzimisele ngokwakhilizwe.
Umnumzana Khumba Umlilo uyagcizelela.
Khangeleleyo ukuthi ekhethe ikhabhinethi eqinileyo, ikhabhinethi elabantu abakhaliphileyo esingakufuniyo ngamakhehla lana aboChinamasa, aboParirenyatwa, SK Moyo, ngabantu osekukudala baphelelwa ipenda labana yibo abantu ababuyisela eZimbabwe emuva. Akhethe ikhabhinethi lathi ezathi masiyibhekile sibone ukuthi hayi lapha usiriyasi lo baba lo.
Umongameli Mnangagwa ufake izithembiso eziningi egcotshwa ngesonto edluleyo. Umnumzana Adabel Bodloza uthi ukhalela ukuthi uMnangagwa agcwalise lezo zithembiso ngohulumende azamkhetha.
Sikucelayo ukuthi nxa esekhetha ikhabhinethi yakhe ezamsebenzela, ekhethe abantu abahambelana lento azithembisayo abazazenza izinto ikakhulu, in particular cela abazaqinwa nge-devolution kuma various ministries zabo bengakhulumi nje ngomlomo kodwa benze
abantu abaningi bakhangalele ukuthi uhulumeni kaMnangagwa uzagcwalisa na izithembiso zakhe zokuthuthukisa umnotho uqeda udubo lokusilela kwemali ukutholakala kwemisebenzi ezemfundo kunye lezempila kahle ngimele Studio 7 eLondon igama lami Ezra Jesus Banda.
Ukusenjalo asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva exoxa lo Chris Kande we Studio 7 ngodaba lwe-cabinet.
Okucathekileyo masiza lolu daba ukuthi kufuze sibekwazi ukuthi thina i-cabinet ivunjwa ngama MPs avethiwe. Yikho ke ukhetho lolu lwenze ukuthi kube lama MP amatsha. Bona laba bengamameli abangabameli bephalamende yibo abantu abatsha sizababona abanye benikwa izikhundla ngoba singananzelela ukuthi kule abayethi public service ukuthi sokugcilwa ngendaba yokuthi abantu abaleminyaka edlule 65 kufuze betshiye umsebenzi. Yikho ke lokhu kuyabe kufuze sikubone kusenzakala njalo la ku cabinet yabe izakhethwa. Ngoba kufuze kube le cabinet yabantu abazenelisa ukuthi bencedise umkhokeli welizwe ukuthi yenze izinto ezintsha ezehlukenela lokho kade sikubona ngemuva.
Uzafaka yini abanye abantu abangekho ebandleni lezano PF abafana labo Nkosana Moyo labanye abanjalo esike sezwa lapha lalaphayana ukuthi bengaphoselwa phakathi?
Lokho kungayenziwa kumbe kungeke kwayenziwa kodwa mina mbona kuyinto emqoka engayenza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili ngoba uma senzwa njalo kuyabe kusenza ukuthi sithengise lokuthi sinika abantu izikhundla ngenxa yokuthi benelisa ukuqhuba umsebenzi hathi ukuthi bavela kuliphi bandla ngoba osokuqhakathekile kathesi kubuso wombuso wethu lo ukuthi sithengise inguquko yokwenza izinto. So ngibone ngazani mina kungabe kuyinto eyabe yamulekelekile.
Lo mnumzana Richard Mahomva ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika.
Iziqondiso zeMelika ngokuphathelane leRussia yikwehlisa amathuba okuthi lelo lizwe libe loqalo lokusungula ukulwisana kwamazwe amabili. Ukuzivikela kulokhu iMelika izimisele ukuqinisa ezomvikela, ukuqinisa imfundiso kwabebutho ukuba lezikhali ezingamelana leRussia, lokuqinisa ezomnotho lezombusazwe lokudlelana lamanye amazwe ukuze libe labangani. Iziqondiso zethu ngeRussia zigcile ukuthini siyakwazi ukuthi ukudlelana kwethu lalo kumele kusekelwe libutho lezomvikela eliqinileyo, kutsho umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamazwe Eurasia uWes Michel. Ekhuluma edale lephalamende uqhubeke ethi ngakho-ke sesenelise inkinga zokwehliswa kwemali okumele yabelwe uhlangothi lwezomvikela, saqala njalo uhlelo lokufaka imali eningi emsebenzini wokulungiswa kwezikhali zenyuklia, sacela amabhiliyoni angaba 11 amadola $11 billion ohlelo ole European Deterrence Initiative. Sisebenza siphakathi komanyano oweNATO wona obuthanisa amabhiliyoni angamashumi amane amadola $40 billion yokusebenzisa ukuvikela amazwe aweEurope. Uqhubeka etsho njalo uDr. Mitchell. Elemelika lisebenzisa izijeziso zenotho lokukhulumisana lenelise ukusebenzelana lamazwe angabangane aweEurope ukuvimba umongameli Vladimir Putin ukuthi angabi lempiko zokudala umonakalo emhlubulweni oweEurope. Lalo bayelemelika lethilela izijeziso zenotho eleRussia sikubeka sobala ukuthi sizimisele ukuhlala phansi sikhulumisane leRussia. Kutsho uDr. Mitchell. Kwele Syria, uDr. Mitchell uthi sebephumele indlela zokuvimba ukulwisana kwabebutho lalelo lizwe leMelika. E-Ukraine uthi sebezamile phansi komele weMelika elizweni lelo u-Ambassador Kate Volker ukubona ukuthi eleRussia liyalandela iziqondiso zesivumelwano eseMinsk Agreement. Kodwa ke konke lokhu uthi kulakho uphumelela nxa eleRussia lingazinikela. Elemelika likhanya liphumelele emizameni yalo yokuqinisa ubudlelwano lokusebenzelana lamazwe aweEurope afana labo Ukraine, eGeorgia lamanye. Ethi kunje sebethule imigoqo ekutholiseni izikhali zokuzivikela emazweni amaningi. La sebenza gadalala ukuxazulula ingxabano phakathi kweGreece leMacedonia, phakathi kweSerbia leKosovo ukuze amazwe aweEurope akhulumisane. ELeRussia letheswa umlando wokuphathisa amasotsha amazwe amaningi ayabe elempi zomdeni esipha wonke amagcele izikhali lemali ukuze emazweni lawo kungabi lokuhlaliseka. Ngakho-ke uDr. Mitchell uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuvimba uqalo lokuxega okwenziwa ngeleRussia. Kodwa uphanye wathi iminyango yeMelika ivulekile ukuthi kukhulunyiswane ikakhulu khathesi kukhangelelwe umhlangano wezomvikela wengcwethi ezeNational Security Advisors oza kwenzelwa eGeneva kwele Switzerland xa eleRussia lizimisele ukwenza njalo.
Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Uyalandela umculo kaJayz Maravini, umajaha wodwa Ndlovu phela esithi Ntombe Enhle. Likhumbule phela ukuthi wethula idlalade lakhe elitsha elithi Ntunjambila ngolwesihlanu eBulawayo Theatre ngontuthu ziyathunxa. Umculo kaJayz Maravini esithi Ntombe Enhle. Likhumbule phela wethula idlalade lakhe elitsha elithi Ntunjambila ngolwesihlanu eBulawayo Theatre ngontuthu. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.